uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe, kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azingavulwa, ngoba akula ababalisi ezikolweni, bayakhala ngendaba yeleholo. Yes, uvumile laye uminister we information and publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama thermometers. Thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo lanamuhla, sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we COVID-19 ezifana lama hand sanitizers, lama face mask. Yikho kade sivele sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana bekunke bengakatestwa, nxa impahla zonke zona lezi zingakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe, ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi kathesi abantwana bona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama-thermometers lokade belokhe behlangana enxa sebethelelane umkhuhlane we-COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama-advices avela kuma-unions. Yingozi isibili sikreatwe nguhulumende.
Umphathintambo uthi izikolo ezingelamanzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapho?
Ikakhulu zisemakhaya, lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo, labo Harare, amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-section 56 ye-constitution elizweni leZimbabwe, ikhuluma le equality and non-discrimination. Yikudiscriminator abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelanga babenefite i-education, yet abantwana bona laba bayabhala ama-same examination. Kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-section 75 ye-constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about the right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke, then angalungisa ama challenges wonke wona lawa, then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imhloliso?
Yes, uhulumende lokhe ezithuleli, asikatholi iformal communication. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi azi abaholise imali enileyo ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations, yes, siyabazwela sibili abantwana bona laba, kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa omunye umntwana, yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhadalela i-school fees, yena engadlanga, yena ecabanga back ukuthi ulezikwereti about 3-4 months ukuthi akakwani bhadale ama-rentals, ewazi ukuthi angakhwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela, engagezanga, engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imisebenzi until uhulumende azi abaholise imali enileyo.